izesini ithi uyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Cabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. Uthabango owethekelele ipulazi likamnangagwa ngempela viki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawe libusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi umnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaThabango. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Thina njenge-TCC kasikho kulokho. UThabango uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena. Kodwa thina njenge-TCC hayi kasikho kulokho. Sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela, kulandelwe i-constitution. Nxa i-term yakhe isisitsho ukuthi isiphelile, iyabe isiphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028, sithi kawabe khona. Kasisho ukuthi kahlale zwamchosa ngoba isizathu sakhona singasibona.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uThabango ukhuluma ihlazo.
Uyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje ukubana oThabango lequku labo ngabantu abasebenzela izanu, baproducer izanu, yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumisa ithi thina sisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la iphela ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loThabango legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Xoxe lo mnumzana kucacaphulu laye ohambe epulazini likamnangagwa ngempela viki.
Bekuluhlelo lwe-parliament, uhlelo lusemthethweni lwe-parliament ngoba i-parliament ilenhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uza kuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa yi-legislative process or yi-legislature, kuthiwa i-legislature shall be made up of the president and the parliament as led by the speaker of parliament. It's in the constitution, it's in black and white. Abantu abaningi abakwazi abakwazi bakunanzelele. Okusho ukuthi akula ndlela iparlamenti engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana nopresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi uThabango yindoda emadodeni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphelandaba Mpophoma edala lephalamende.
Abantu bathanda ukukhuluma izinto abangazwisiyo. Bengikhona mina mbuthano uThabango ekhuluma kazanga indoze upresident. UThabango into ayenzayo upractisa lokho esikuthi esikubiza ngokuthi yi-modern politics ezenzakala ngitsho even khonapho e-America lapho elikhona even e-South Africa. Uyakubone uJulius Malema noma bephikisana e-EFF labo president uRamaphosa abalwi babe bekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke. Yinto eqakathekileyo nale ento zombuso imbuso yamazwe le ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama sworn enemies. Kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale indlela, lina lime ngale likhangele ngale yale ndlela. Kodwa akusho ke ukuthi kona kumele kube lani lokuxabana phakathi kunje. So mina lami nginje so mina ngikuzanipif but ngilazo izihlobo ezikuTCC. So somele sixabane yini sishane ngoba sibona okushiyanayo na. And impendulo ukuthi hashi akumelanga kube njalo. Yikho kade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lakho ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumende okhona nguyena lo. So kumele sithinjani sisebenze sonke kungaxatshananga kungaliwanga sibonisana lapho engibona ukuthi kulo uzowakukhuluma ukuthi kona where you are wrong, we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla le-ZANU-PF abaphikisa ukuba umnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028. Kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.